manje imali yakwamanye amazwe le bond note kuyasilela emabhanga abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali futhi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni. Imizibo yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo, iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela. UMnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kwinyanga ezimbili ezilandelayo selingemali yalo.
Akho nto elula nje ukuthi singaphungulala sivuke sesilakho. Lokhu kuzasithathela iminyaka maybe emithathu. Kusiya maybe 5 years or so, depending on ukuthi thina kati vele siprojusani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenge, because now asila base of saying that sizaba le currency, our own currency.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe.
Lokhu yikwesikufunayo kwezinye currency. Iye siyifunayo vele lokhu lokwamadonda sikufuni, sesifuna our new dollar. Elo uhulumende nxa esenza njalo hhayi siyamtshayela ihlobo.
UMnumzana Maqhawe Nyathi esinye isakhamuzi sakoBulawayo uthi engxenye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya, ukuba le new currency ku-right, and futhi ngikuthi sonke isikhathi besesithole nzima ngento yokuthi imali le, ukuthi sibe sesibonakala ukuthi amalayini ungaze ulayinele imali ebhenki ungayithola ngewena. Maybe kungayehlisa inani lokuthi kube lamalayini ebhenki yonke ijikeleze. Singayibongela kakhulu.
UKhansela Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yes, ukusilela kwekhethi mama kubuhlungu kakhulu. Kubuhlungu vela sikwazi ukuthi sihambe ngaphi, sikhangele ngaphi. Sesikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu ngeke ngayenza idatha ngoba abantu sesenza. Lokho esikutshelayo ukuthi sikukhangelele i-currency entsha, when nxa ingabuya singakuyamukela ngezandla zombili kodwa
osakhulayo uKhudzanayi Sringwani yena uphambana nabanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa irand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo ngibona ku-right ukuthi bejoyine irand ngazathane ini izimdola ngoba izimdola at the moment asisisisi ukuthi kuya ngaphi sisuka ngaphi siya ngaphi ngendlela i-economy yangkhona ayimanga kuhle.
Okwamanje iZimbabwe isebenzisa imali yakwamanye amazwe kuhlangene le-bond note, kodwa udubo lwemali lokhe luqhubekela phambili ngamandla osekubangele ukuba imali itholakale imikambo yensitha kuthi emabhanga abantu balala khona belinde ukuthi mhlawumbe bengavuka bethola imali. Inkulumo kamphathintambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo, abantu bethi yisifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe izigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.